Mabakazi 2 lamhlanje kungolesibili Mabakazi 28, 2018 lizethulelwa ngumphathelo Jeremiah. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uhlangana lomunye wakhe wakwele German ngesikhathi eleZimbabwe liqhubekela phambili ngemizamo yalo yokulungisisa ubudlelwane lamanye amazwe omhlaba obonakala ngesikhathi sombuso sowayengumongameli Robert Mugabe. Abalimi bemhlumbulweni wangeMandebeleni bakhala ngokungasatholi isivuno esihle leminyaka kungenxa yokuguquka komumo womkhathi osokusenza izulu lingasani ngesikhathi salo. Ikhansela yedolobho lakoBulawayo isiqalile amalungiselelo okufungiswa kwamakhansela asanda kukhethwa ukuze aqale ukusebenza emkhosini ozakwenzela eLarch City Hall ngolwesihlanu. Abebhange elikhulu lesizwe kweleBotswana bakhuthaza abamabhizimusi bakulelo zwe ukuthi bahlale belungele ukuthuthukisa amabhizimusi abo eZimbabwe ngoba kulakho ukuvuleka amathuba kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa labasakhulayo abanelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa lokudinga amakhansela lamalunga ayidalela ephalamende elizweni lonke. Thumeleni imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele. Lingakuthwayo lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Indebele.